soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 3 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inkampani ye-EcoCash siyehlise imali umuntu ole debit card layo angayisebenzisa ephandle kwelizwe.
Kuphawulwa elinye njalo ibandla elozombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party, ENDP eHarare.
Idale labaphathintambo bakwele South Africa ele cabinet selivumelene ukuthi uhlelo lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwezizalwane zeZimbabwe eSouth Africa ama-special permits aqhubekele phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkampani ye-EcoCash siyehlise imali umuntu ole debit card layo angayisebenzisa ephandle kwelizwe isuka kumakhulu amane amadola i-$400 isiya kumakhulu amabili amadola kuphela i-$200 nxa uthenga ngenyanga. Embikweni wethu lenamuhla i-EcoCash ithe njalo isivumela umuntu ukukhipha amadola angamachumi amahlanu kuphela i-$50 emchineni okhafula imali kumbe i-ATM ngenyanga. Nxa ufuna ukuthenga kumbe ukubhadala ebulenjini ama-online payments, umuntu sevunyelwa amadola angamachumi amahlanu njalo i-$50. Ingcweti zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usadalala njalo lamankampani lawo engenelisi ukuqhuba amabhizimusi awo ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe wazise izolo ukuthi bazadinda imali engena kuzigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-$300 million yama-bond notes emizameni yokuqeda ukusilela kwemali emabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo eleStandard umnumzana Kholwane Nyathi.
Kutshengisela ukuthi amakhampani aya elokhu ethola kusiba nzima ukuthi bethole imali yangaphandle kwelizwe i-forex ngesiNgisi. Ukwehliswa kwemali ongenelisi ukuthi uyithole nxa usebenzisa i-debit card le-EcoCash. Kutshengisa ukuthi i-EcoCash layo isithwala nzima ukuthi ithole imali evela ngaphandle kwamanye amazwe. Lokhu kutshela ukuthi into yemali le kulokuthi iye isiba nganeno, into ye-forex le iyaphambili.
Izolo sibone usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe veza ukubana bazadinda imali engange $300 million eyama-bond notes. Ubona lokho kuphathisa naye kuqedeni udubo lokusilela kwemali?
Lokho kwenziwe ngumangusha kujeyisa ukuphelelwa. Sizakhumbula ukuthi ama-bond notes athe efika ngomnyaka ophelileyo bebesitshele bathi abasoze bedlulisa i-$200 million le ababesitshele bathi i-facility yoku-encourage abantu ukuthi be-export. I-$300 million le isijeyisa ukuthi i-RBZ yona isebenzisa i-facility le ukuthi izame ukuthi kube le mali njengoba imali abantu bengaya emabhenki akuhlela mali le mgwaqweni imali ayisekho. Imali ayikho elizweni. Umangusha imali le ayifaka lo nyaka iningi kudlula le oyifake last year. Ngezinye indlela I think le i-admission from RBZ ukuthi besitshele ukuthi into yama-bond notes le ayisebenzanga ngendlela ababekhalele ukuthi izasebenza ngayo. Lokhu sokuyikubuyela kukhulokhana esasikikho ngo-2008 futhi base bephoma ukuphrinta imali bejikele nje behophe ukuthi into zizazilungisa zodwa. So sokuyikuphelelwa lo.
Kahle kahle umnotho weZimbabwe ungalungisiswa njani ngokubona kwakho? Kuyini okumele kwenziwe?
Ngaphandle kokuthi amakhampani esebenze sibe lezinto esiziproducer sizithethe ngaphandle kwamanye amazwe, umnotho wasozulunga. ikakhulu okwenza ukuthi umnotho ungavuki ngokubona kwami ngezombangazo zethu ezingahambi kuhle siyalwa thina sodwa phakathi elizweni kinde sixabane lamanye amazwe otshengisa ukuthi akula muntu ongafuna ukufaka imali yakhe eZimbabwe ukuthi bevula amakhampani amatsha kumbe kube lama-project ahambayo.
Umnumzana Kolwani Nyathi ngumhleli wephephandaba le Standard sixoxela eHarare.
Elinye njalo ibandla eliphikisayo lizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party ENDP liphawulwe okusemthethweni eHarare lamhlanje ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho lokudinga inkokheli ngomnyaka ozayo. Okunenga sikuduzweni kuMavis Gama eseHarare.
ENDP libandla elabunjwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2018 labhaliswa usemthethweni labenhlanganiso ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ngozibandlela 2014. Umkhokheli walo umnumzana Thabani Digere utshela umhlangano lentatheli izindaba yemedia center ukuba yena labanye bakhe bakubona kufanele babumbe elabo ibandla ukuqeda indubo zikaZulu weZimbabwe nxa bengavotelwa babumbe uhulumende omutsha. Uthi Gerethi wonke amanye ababandla engasoke azilungisise inkinga ezikhona ngoba efana nje lelisembusweni elingaqakathekisi inhlelo ezisuthisa uZulu.
Ngoba kahle kahle ungakhangela into e-socialism generally inika amandla just to the minority people. It's different from the ideology e-party yethu thina e-socio-capitalism. Thina sinika amandla ebantwini abaningi sifuna i-decision from the people. Not a decision from the individual. Into esilayo kahle kahle ukuthi sponti njengoba thina singabantu belelizwe silapho esilapho esikufisa siyayazi into kahle kahle esiyazi esifunayo ukuthi thi siphile simile siphile kanjani emhlabeni.
Phezukwakho konke uthi Gerethi ungena kwezombusazwe esabela kubizo alalo ukusebenzela ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Njengoba uyabona ilizwe vele seliphelile seli alisela mnotho alisela msebenzi siyahlupheka ukudla ngokwakho ukugqoka akukho. So into kahle kahle engena enhliziyweni yami mina besides ukuthi kuqale njenge calling ukuthi ngiyenze umsebenzi lo kodwa kubuye kwazongena enhliziyweni ngathi ngabona ukuthi mina into emele siyenze ngekuthi thina simele siphakame njengabantu belelizwe ndawonye sibambane with under a real unity.
Abakhulumisane lalo msakazo basola ukwanda kwamabandla ezombusazwe aphikisayo bethi kungasoke kwasiza uZulu weZimbabwe yena osekhathele ngombuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Umnumzana Conrad Gweru isakhamuzi eHarare ngomunye wabatshengise ukukhathazeka kwakhe.
Indaba ekhona kathesi ukuthi ama-opposing parties abambane babona ukuthi upresident lo khona umbeni iZANU PF bengayikhipha njani. But iproblem ekhona ukuthi abantu maybe sebeform ama-parties nama-parties lawa ambona njengani a-cause confusion.
Osekusenzakala uGweru ethi kuzosiza abeZANU PF ukuba bale besebukhosini endaweni yokuba kungene ibandla eliphikisayo.
What you want njengamaZimbabweans khathesi ukuthi sifone ukuthi ukhona khathesi kuma-opposition parties ngubani ongakwanisa ukuthi a push your agenda your opposition and at the same time we keep ZANU PF in power more. The problem is ZANU PF is not within the opposition. So what you want to see which is to keep ZANU PF, but the only way to do that which is sibambana njengama opposition parties, and that's what we're expecting thina njengabantu abavotayo singabona ama confusion anjengalawo then we end up thinking ukuthi ukuvota kusebenze.
Inkokheli ye ENDP ithi leli bandla lehlukile kwamanye ngendlela ezinengi lizoba lenhlangothi ezinhlanu ezigoqela olwasebekhulile lolwenkolo ezehlukeneyo. Lokhu kusitsho ukuba liyabe seliza kwengezelela kwezivele zitholakala kiwo wonke amabandla ezivalisa olomuntu wonke olwabasakhulayo lolwabesifazane aqhubeka ebunjwa lokuphawulwa ngokusemthethweni amabandla ezombusazwe sekucatshangelwa ukuba ndawonye esefika phose kumachumi ayisithupha. Nginele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Idale labaphathi ntambo elekwe South Africa selivumelane ukuthi uhlelo lwamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni kwezizalwane zeZimbabwe ezise South Africa ama special permits luzaqhubekela phambili ngompalakazi lapho amaphepha la akade ekhangelelwe ukuthi azaphela umsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili ezaphiwa amaphepha la bese zidlela evalweni ukuba nxa umnyaka uphela zizathola zingela maphepha okusebenza okusemthethweni. Lokhu lembiko yezinye iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa esola abokuza bese kusenza ikusasa yabalamaphepha la ibe buvilibana. Umphathi ntambo wendaba zekhaya kwele South Africa unkosikazi Hlengiwe Mkhize utshele intatheli zindaba lamhlanje ukuthi kuzafakwa imigoqo kwabafuna ukuwathola la maphepha. Sixoxe lesinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Le ingaba yimbiko emnandi kakhulu ezajabulisa abantu abaningi ngoba abantu abaningi khona manje bese bengasazi ukuthi benze kanjani ngama-plans abede benawo. Abanye babelezimali emabhenki, abanye badlarana ama-business, abanye basesikolo. So ma indaba leyi lapho esikhona khona manje kusho ukuthi izaba yindaba ezokwemukela abantu abaningi ngenjabulo kakhulu. So kwanika elinye ithuba ukuthi baqhubeke besebenza befunda njalo berana ama-business abo. Indaba enhle kakhulu le.
Yes, yabona ukubana bakhona abanye kade sekuthiwa sebethengisa impahla, abanye bengabathenga bekhangele ekhaya ukubana hayi uDisemba phela sesibuyela. Ungathini wena nxa ukhangele osokwenzakeni?
Babuyele nje emuva kancane abantu laba ngoba amaplan abo abengasahambi ngendlela ethi befuna ngayo ngoba ukuthengisa impahla kuphinde ukuthi icabanga ukuyithenga kutsha kuba nzima ngoba ama-price athezile. Konke lokhu kanabe kubangelwa ukuthi abantu bebengasazi ukuthi kuzokwenzakalani ngoba isikhathi esingeni Afrika lapha bembona even abantu ama-Aslam. Ma-Aslam yakho i-expire kuyukuthi ule account e-bank. Imali yakho ithe i-freeze. Ma usuyathatha imali kwi-ATM bakutshela ukuthi i-permit yakho i-expire usazi ukuthatha imali nanti kuzube ne-permit ethi. So abantu besebelwa ukwesaba ukuthi ngoba ma i-permit i-expire lapho banjelwe khona mbubanjwe amapolisa endleleni, mbubanjwe omafezi endleleni, awusena chance othi uyethatha impahla yakho endlini. Basheshe nje bakubophe, abanye basuyelindela bayivalela, abanye badiphophe khonapho. So abantu bachance belezilahlekelwe zimpahla zabo ngendlela embi kakhulu. So kodwa kuvaa ntantane bacaa ukuthi kungona bakuthengise kusiyafika leso sikhathi kaDisemba bengaseyalutholi la, babona ukuthi kwenzakalani baqale kakutsha. Kodwa ngezindlela kubuyela emva kancane ngoba ma ungakuthenga into njenge-TV so uyithengisile. So useyithenga ngoDisemba seyidula futhi. So kungathi akuhambanga kahle khonapho.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa.
Livestock lamuhla kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokugcitshwa kohlelo lweMandela Washington Fellowship kanye lomkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bamunyise abantwana.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Asingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
U-captain weqembu lamantombazana akwele Afghanistan elingene kumncintiswano wama-robot khonapha eMelika kumaviki amathathu edluleyo ubikwa efelwe nguyise ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe emzimbeni wabalo becatsha Abesi Muslim abedlulisa amalawulo enkonzweni yabesishiyait edolobheni leHerat. UMohamed Asif Kadayen ubikwa elimaleka kubi kulesi sehlakalo sona esibulale abantu abedlula amachumi amathathu.
Isizalane sakwele South Africa ebesithunjwe ngabeqembu lamalwa ecatsha awe Al-Qaeda kwele Mali ngomnyaka ka-2011, uSteven McGowan useze wakhululwa ngemva kokusebenza kanzima kwabohulumende weMali lowe South Africa. Amabandla aphikisayo asemanyene phansi kwegama elithi MDC Alliance akhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai aza kuba lomhlangano omkhulu egcekeni leZimbabwe Grounds eHarare ngomgqibelo. Ingcwethi zombusazwe zithi inani labantu abazaya kulombuthano lizaba isibonelo sokuba lumanyano uyenelisa na ukuqoqa abantu abanengi. Kubikwa lokhu kusakhulunyiswa nalo nkosikazi Joyce Mujuru okhokhela ibandla le-National People's Party ukuthi laye angene kumanyano lo, kodwa akuthembisi ukuthi uzangena ngoba esithi laye ufuna ukukhokhela lumbuthano. Kambe lumanyano uzanqoba na kukhetho? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga lebandla lezano PF umnumzana George Mlala ohalwa impi yenkululeko endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ma kungenzakala kungasoze kube into ephelela emaphepheni kuphela. Ngibona ngani i-opposition izabuyela iqine ibe indlela eyiyo eyiyo yona ngo-2000 lapho eyanalisa khona okwethusa izano for the first time kuhistory yeZimbabwe. So kuyinto enhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangelela ngelihlo lalabo abantu abakhangelele abathi ngama-pro-democracy movement kukhangeleleke ukuthi iZimbabwe engxenye mhlawumbe ingathola sombululo kusiya phambili.
Umnumzana Mlala, wena uthini? Ubona ungani kuza kuthwalisa nzima yini ibandla lezani PF ukubana sekulowo manyana?
Okokuqala undoda, ngiyamuzwa uyakhuluma, ngilalela la. Ayisiwo umkhonto emnenge ebulala isilwane. Ungayibuthelela imkhonto yakho igcwala indlu, ayisiwo ezagwaza isilwane, iyagwazwa umkhonto wodwa kuphela. Nxa ungakwazi ukuyisebenzisa kula nto yenzayo, iZANU-PF ikhitshwa i-coalition, ikhitshwa ngabantu. IZimbabwe kayikakhweli i-population, yona le i-population yakhona elithi lina is between 13 and 14 million. Yiyo lokhu ikhona, yiyo kade ikhona last year, lakathe siyiyo lokhu ikhona. Bonke laba bathi benza umanyano basebenzisa bona abantu, kabakayimpota abanye abantu, lokhu besebenzisa bona abantu. Nxa kade i-MDC ivotelwe abantu abayi 1 million, bacuphele nebonke ku 1 million naleyo. So omunye uzaphuma le 100, omunye le 200, omunye le 100, babe ngu 15 bonke babuyele ku 1 million khona phangqe. iZANU-PF iwine nge 1.5 million iyasali lokho injali le 1.5 million eneyibambileyo.
Hayi, kuyezwakala. Nanto ke udaba mnumzana Sibanda.
Ucomrade Mdala ulibala into eyodwa. Into yasuka ilibala ucomrade Mdala yikuthi kulabantu abangasake bavote ikugatsha olutsha, kulabantu akade bengavoti ngoba becunulwa yikuthi opposition yehlukene, akuqedakali ukuthi umbano omele akhokhele, njalo ukuthi akuqedakali ukuthi kuya ngaphi. Ucomrade Mdala uyakhohlwa futhi ukuthi isilwane leso akhuluma ngaso sona laso vele siyagula kade sibona bodwa bahlephana nsuku zonke kupolitibhuro siyananzelela. So ngibona ngani asisilwane esesilaso sizesisenkinga laso, okutho ukuthi ma bengabambana kulula ukuthi basibambe ngoba sesisidala, asisela mazinyo, asisela amandla, sesikhathele isilwane lesi. Kanti njalo futhi uya kucomrade Mdala uyalibala ukuthi labo futhi yena njengomkhokheli wamaoveti kuliqiniso lanxa kungasonto emnandi ukuthi bayaqhubeka baluphala, abanye amandla aphela, abanye bayaphunguka, labo kwelabo isicele futhi bayaphunguka. So ngibona ngani i-analysis yakhe ayikho, ayi consider need ukuthi kule new generation yabantu abatsha abayibo kade simbona uphephe busy bona bezama ukuthi baba buthelele kanti lawo abantu abatsha ngabantu abathe sikhuluma ngabo aba frustrated abangelamsebenzi abafundileyo ababele sikhwili ngemayelana lezana uphephe
ye ungasipha ke yakho ukuthi
lile silufo hayi akunjalo bodoza lesi sinwana okhuluma ngaso ngayisiso leso sicabangelayo anyway uthi khona kunabantwana abatsha abazalwayo abantwana abatsha abazalwayo babazalelwanga i-coalition abantwana abatsha abazalwayo babazalelwanga ama-opposition neither ubazalele i-ZANU-PF ngabantwana abakhethayo lapho abafuna ukuya khona ukuluphala lokukhula lokuzalwa akuqalanga namuhla yinto esadabuka la sisithi ixa injalo obabamkhulu basizalwa bazalwa obaba abazala thina la sesizela abanye siyaqhubeka okuqakathekile ukuthi sibangaki balabantu abangani ukhuluma ne-coalition kade sigayeka abakafiki lokungena nje ofuneni abangeni selehlele bandelana bengaphandle ukuthi imbano zakhokhela ngikhuluma lokhu ngoba uthi abantu bebengakwazi ukuthi imbano zakhokhela lakathe singabakwazi i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi ilwa mgaka i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi lama-vice president amabili i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi youth ile women's league bona lakhe singabakwazi ukuthi ngubani ozakhokhela i-youth ngubani ozakhokhela i-women's league
mnumzana Sibanda uthini wena nanku ubaba umlali uyakhuluma ukuba naye isilwane lesi lokhu siluma
isilwane lesi lokhu siluma kangiyali into eyenza silume ukuthi gabe kungela abazingeli abaphethe imkhonto abazingeli bebexabana bona bodwa so nxa abazingeli sebevuyisene bavumelana ukuthi sasela kanjani isilwane lesi ukuthi singela ngisibona singasela amandla ikakhulu ngoba sona siya sona ngwasi sonalesi bavele bona bayadlephana bona ucomrade Mlala kunje so bayaxotshana bayathrethenana bayayangisana bayenza zonke into ezinjalo kanti njalo le economy abantu abatsha abaningi bafrustrated bakhangela ukuthi opposition izabambana iphumele sisombuluko esizahambisa ilizwe phambili ngoba i-ZANU-PF siyehlulekile for the past 37 years babulela ilizwe bathatha ilizwe liright balibulala and kabafuni kuvuma ukuthi sebekhulile njengoba kade sala nje ubaba umlala ukusebe khulile labo kabahambi bayehlala phansi babe ngokukhulu batshone bedlalisa abantwana bethu abazukulu babo ukuze thina sithathe ilizwe la njengabantu abatsha silise phambili
alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lelunga lebandla leZANU-P F umnumzana George Mlala owalwa impi yenkululeko
Esizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika selisebenzelana lenhlanganiso ye-United Nations Foundation Scale-Up, e-Intel Corporation, Google lezinye ezimbalwa, ezikhokhela kuhlelo lwe-Women in Science Girls STEM Camp, olujonge ukukhuthaza amankazana ukuthi afunde i-science, technology, engineering, arts kanye le-mathematics. Amankazana avela emazweni alikhulu okugoqela ayisithupha ezwekazi le-Afrika aphuma kwele Malawi, Rwanda, Uganda, Liberia, Tanzania leZambia asethe gwaqa kwele Melika lapho alolongwa khona ekufundeni konke lokhu. Abakufundayo kugoqela i-robotics, coding, ukuthuthukisa ama-app, ezabomanjinela, ezokuhlola okusemzimbeni kanye lezabomabonakude okubizwa ngokuthi ngama-satellites. Ngesikhathi endawonye amankazana la azakhulumisana ngenhlalo yawo ngezifundo lezi ngokubumba obungane obungapheliyo njalo lokuba ngabantu abasebenza ngokukhaliphileyo endaweni eziphezulu. Omunye wabavela kwele Rwanda okhangelane lokuhambelana lokuthoba inhliziyo zalabo abakhathazekileyo uthe kazake abone abantwana abaningi kangaka abangamankazana abavela emazweni atshiyeneyo abahlangane besenza okufanayo ukwenzela ukuthi baphumelele empilweni. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department luthi lwenze uhlelo lolu ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe abesifazana lamankazana emazweni atshiyeneyo. Uhlangothi lolu luthi kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana ezifundweni lezi ukwenzela ukuthi benze konke okungenziwa ngabafana. Umongameli Donald Trump usanda kutshela abantu abasemhlanganweni wabesifazana ukuthi kuqakathekile kakhulu ukulungisela abesifazana lamankazana endaweni ezitshiyeneyo. uthi lokhu kuzakwenza ukuthi kututuke umnotho womhlaba wonke jikelele.
Lolobe kulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Abantu bona bathetha kuhle okwenziwa ngizodwa abantu. Kabasikele ukuthi kuyina konileyo kanye kanye okuphambanisa impilo zabo nokuphambanisa isiko labo nokuphambanisa inhlalakahle yabo. Ukuphi kwakhona? Bengazibalisela ukuthi uzodwa kwenzileyo kuphambanise lokhu lokhu nalokhu. Ngangabe kuthengisa umzimba ngene edolobheni njengalabana abayathengisa imizimba ngakungcono. Khathesi ngikhuluma nje ke emadolobheni lapha koBulawayo hambe bona Dube abantwana abaneminyaka eyi-12 kuyafika kwa-17 inxaka kama-500 kusuku konke nsuku zonke azayisabona yona abangumsindi besiyazama ukumisa abantwana abantu abathengisa imizimba edolobheni.
Siyakuzwa kakhulu Jesus, wolusizwe-ke uTariro Ndlovu.
Eqinisweni ukuthi imizimba yabantu iyafana nokuthi izidakamizwa seziyizidala zikaNkulunkulu. So yena uzodwa abantu siyafana nokuthi uhambe njezu ubunqunu bakhe uyeyisa uNkulunkulu. Akumelanga ekwenzele, kumele ingomunye umsebenzi kisukoyile kurangi yena akagqoka akalafaki imsisi ngabe kumbe uyafaka imsisi ngabe kumbe angegqoka ngezafaka amathayithi ngaphaso kwakhathesi kwayenziwa amathayithi.
Abantu bathi uTariro phela unganilomhawu.
Hayi ongasomhawu kodwa kukabe yabe ngimbona ekwenza kwalongasonto enhle uyabe yangisisa abantu besifazane.
Babachisa uyazwela kuthiwa hayi umhawu awukho la into ekhona akafaki iskin tight ngaphansi.
Ithi kalibukeli alimbukeli uzodwa lapha uyangibonisa ukuthi wambukela. Lonke lingaphuma ngalo
kuyani ngathi ke uPritchard usecingweni la uzodwa abantu ngathi ngakhonoko
uzodwa abantu into enzayo ingcolile kakulunganga iqiniso lihle vele amangamabi esintwini sakithi umuntu ohamba nqunu vele ulenza ihlazo
ngisho ngani uthi uhamba nqunu
uma ukhangela amavidiyo yakhe kubukeka mbona kubukeka mina ngibone ividiyo yakhe ngibona lamafotos akhe akuhle kulihlazo lokuthana kwenzayo ngoba abantu abaningi bayikhangela ukuthi into le into embi but abanye bayavumelana labathi uright uyaziphilisa ungaziphilisa ngokwenza into enjalo.
Lapho-ke besisizwa udaba lukazodwa wabantu owe-South Africa ogida etshikiza umzimba obekobulawayo kunsukwana ezisanda kwedlula lapho agide khona okumangalisayo. Besizwe khona kukhuluma umsakazo lodumo umnumzana Ezra Chisas Banda, unkosazana Tariro Ndlovu, lo mnumzana Pritchard Ngwenya.
Kwezemidlalo lamhlanje sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leChicken Inn selindizela ahlala phezu kwengalane yemiklomelo ku Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele Caps United nge-3-1 izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Abashashile iqembu leChicken Inn ngababalisa uObedia Tarumbwaye nawohlohle kabili kanye loPasmo Bernard kuthi iqembu leCapes United lihlohlelwa nguPhineas Bhamusi. Ekhuluma lentatheli ekupheleni komdlalo uTarumbwa uthe yena uyathokoza ngokwenelisa kwakhe ukulitshayela emambuleni kabili. Iqembu leChicken Inn lithe ngokunqoba elikwenzele Caps United lakhuphula inani lemiklomelo yalo laya kumashumi amathathu lathoba munembili okutsho ukuba yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo. Endaweni yesibili engalaneni kule qembu lenkiyezi Platinum lona elizalanda ele Haumaini ngempelaviki elandelayo, kuthi endaweni yesithathu kule qembu leFC Platinum okuyilo elizadlala leChicken Inn ngomgqibelo enkundleni yemandaba. Iqembu leCaps United liyale lilokhu lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo linemiklomelo elishumi ngemva kokudlala imidlalo elithumi lantathu. Ngempela viki elandelayo iqembu lemakhephekhephe elizadlala leZPC Kariba. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi sesidliwe ngumangoye, singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Inkampani iCocash siyehlise imali umuntu ole debit card layo angayisebenzisa nxa ephandle kwelizwe.
Kuphawulwa elinye njalo ibandla lezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silithiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.